να το κουδίδω
for cost le DRC kungahamba njani lapha
njalo umkhulu weIvory Coast nolowa bethanje amasapota yizo kubuyisela bekhona sebekusimo lesiyame esitho ukuthi sebehlanye nesaba imbumba lamasapota yize lonke nje inemba wabo lezi zakhe ngukazana nanxa kungaba yibona njani kodwa mtsembona ngani iIvory Coast ingafika kufanele.
Imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi team lapha nasikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonya?
Kuzima kodwa njengoba ngikutshelile ukuthi ngibona iIvory Coast kufayina. Ngapha kuSouth Africa leNigeria. Ha? Angeke ngasho. Wakathi ngathi ezanqoba inethuba lokuthi iyohlangana mhlawumbe iIvory Coast. Kanti iIvory Coast ingelela ukuwina. Inyakele kufika kwifinali kutho ukuthi uzawina phakathi kwe-South Africa ne-Nigeria ngamnika ithuba lokuthi aphakamise inkezo nxa amahop engafika ngifinali nxa efike kwifinali hhayi ngenkalakatha yomsindo esibili ezakhuthelana kube nzima ngibona kuzaba ifinali ezaqabulelwayo ngathi mna ngamaphutha ama-mistakes whoever makes it ngami ngiphilephile asiboni imidlalo leyamayabo 3-0 4-0 eyamaphola namenza hhayi mina ngilisi